amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwo ewange. Unkosikazi Talent Sithole ovela ewange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadoda ethu besinike imali sikwenze lathi uhambise abantwana bethu esikolo, sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu. Kathi siyahluleka lokuthi sidle esikufuna, siyanikwa i-200 nayo siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawudo. Isithebo sihamba siphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswetch lapho kumela khona idelele ofithi vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle. Ikhathesi umntwana nga-30% kumele ukuthi uthatha ama-result, but asezuthatha ama-result ngenxa yokuthi vele wenyakuzele kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la umnumzana Mnyarathi Gwisayi uthi abantu bengaqanjelwa amanga iwangi Colliery Company ethi ayilamali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezisabekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat, no retreat, no surrender.
Asibuyeli emuva kuze kulunge. Iwangi ithi ayilamali kodwa ngomnyaka ophelileyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo kwamakori. Manje sithi nxa senelisa ukuyisa umgabe ngomnyaka ophelileyo, umakori ngomzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi awewange unkosikazi Chipo Tazivinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqambela abedale lephalamende amanga esithi wabanika irayisi lesepa yena washiya ebathembise ukuthi uzawalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokho ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years yamadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le-feedback, but lanamdla kakabuyi le-feedback ukuthi enzositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingakwaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician, thina asithi ma-politician, asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo eze-5 years le-salary yamadoda ethu ipheyi. Sile-8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi ze-Harare umnumzana Mavila Khumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawo ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje kutho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo i-genuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele lundaba leyo, kakhulukazi uminista uWinston Chitando as the minister responsible for mines nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labour. Babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu, ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe, umnumzana Leopold Mnende, uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhlambone umntwana sibili okugrade 2 ade khona kumatch le, of course enxe bebengafuzanga babuye laye kodwa babuye laye njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akulamali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlalakahle kaZulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi legqitha labo uGwisayi ukuthi bazavalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.